ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress likhethe ukungena uhulumende omanyano nebandla le-Democratic Alliance inkatha Freedom Party le-Patriotic Alliance. Lo manyano uvezwe ngesikhathi iPhalamende entsha kwele South Africa ihlala kwakuqala namalunga ayo egcotshwa okwakuqala. Umnumzana Cyril Ramaphosa nguye ohle wakhethwa ngamabandla la ukuba ngumongameli welizwe. Unkosikazi Thokozile Didiza owebandla le-ANC nguye okhethwe ukuba ngusomlomo wePhalamende, kwathi unkosikazi Aneli Lotrieti owebandla le-DA wakhethwa ukuba umsekeli wakhe. Esekhuluma ngalo manyano, unobhala jikelele webandla le-ANC umnumzana Fikile Mbalula uthe ubunjwe ngemva kokukhulumisana okujulileyo.
Humbled by the fact that the spirit of the engagement with all South Africa's political parties.
ANC yawahlonipha amabandla wonke ngokwenza isivumelwano esiqakathekisa abantu beSouth Africa lezidingo zabo.
To ensure that our country comes together to address the common challenges it faces.
Umkhokeli webandla le-DA umnumzana John Steenhuisen uchaze umanyano omutsha njengethuba elitsha lokuthuthukisa eleSouth Africa.
We believe that the government of national unity is South Africa's best opportunity.
Siyathemba ukuthi uhulumende omanyano lo lithuba elihle kulizwe lethu ukuthi lithuthuke njalo sisebenze sonke ukuvikela inkululeko yethu.
And we will work together to protect our constitutional democracy.
Umnumzana vele inkosi Mhlabisa ukhokhela ibandla le-IFP laye uncume kakhulu lomanyano.
We will participate in the government of national unity for the sake of...
Sizaba ingxenye yalo uhulumende ngoba yikho okufiswa ngabantu bakithi abafuna ukuqedwe inhlupho zabo.
With a stable government that will address their challenges.
Nakulunisa ngothi banda le-EFF elingangenanga kulumanyano lihlangene lamanye amancane loba ngezihlalo zabo zephalamende zingafiki ama-58 kukanti bandla le-Umkhonto weSizwe alikaveza ukuthi liza kuba kuliphi icele lezihlalo zalo ezingama-58 lezishiyagalombili 58. Intatheli yeZimbabwe uMxolisi Ncube uthi lobanje lumanyano kukhanya umuhle kakhulu kuntuthuko yezomnotho weSouth Africa ngolokukhathazeka kwezinye izizalwane zeZimbabwe.
Liyazi lonke ukuthi iPatriotic Alliance ilibandla elikampeyine kakhulu ngokuthi abantu bokuza abahambe. Ikhuluma kakhulu ngamaZimbabweans yesabawona uhulumende ngithi mina umkhokheli waleli bandla. Gayton McKenzie siyakuma ebhode sithi kabahambe njalo nsuku zonke uhlala sithi yena angakufuna kuphela nxa kuyikuthi uyangena kuhulumendelo lebandla le-ANC ukuthi abantu bokuza bahambe. Uhlala ekhuluma kubi ethi kumele kucitshwe imitshina ayelife support siza abantu bokuza ezibhedlela kufakwe kuphela ama-South Africans.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nqabutho Mabena uthi okubathokozise kakhulu yikwamukela impumela yokhetho kweningi lamabandla abencintisa. UMabena uthi akukho kubi ngomanyano lo owethuliweyo kodwa okuningi izifundo okuzafanele zifundwe ngamabandla ezombusazwe eZimbabwe.
South Africa esikufundayo ukuthi kabazange badinge umuntu wangaphandle ukuthi abancedise. Bayazikhulumela bona bodwa. Yisifundo ukuthi lathi sizalwane zaseZimbabwe siseZimbabwe kumele sivumelane ukuthi ukhetho silubamba njani njalo futhi sihloniphe impumela yokhetho. Nxa impumela yokhetho sitsho ukuthi sakhe uhulumende womanyano kumele sikwenze ukwenza ukuthi ilizwe lethu liye phambili ngentuthuko.
Kukhangelelwe ukuthi umongameli Cyril Ramaphosa uzagcotshwa kunsukwana ezimbalwa ezilandelayo okuzalandelwa ikubunjwa kwedale labaphathi ntambo abalamalunga avela kumabandla onke awuhulumende omanyano. Namele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.